Umbiko lo njalo uyasimangalisa ngoba obesokwenzakala kuleli lizwe akula umgwaqo wodwa kulizwe elizweni laseZimbabwe oduzane ledolobho lapho ungafica khona abantu beziqumbi bethengisa imali. Ngilethemba nxa besithi babophe 100 leyo ngabantu maybe abesigodlesi sodwa. Njalo umbuzo okhona yikuthi osiphatheleni yibo abagcina imali kumbe osiphatheleni yimvilaphi? Because okwenza ukuthi ilizwe lifele imali ngosiphatheleni kumbe nguhulumeni into yoqa. Okwesibili, ubusithi ungangena kubosiphatheleni ubasiqebele ama-US dollars amatsha, ubasiqebele amabhundi amatsha athelelayo la. Imali zonezo ngokwazi thina ngendlela esisebenza ngayo amabhanga zimali ezazitholakala amabhanga kuphela, hayi khona emgwaqeni. Ngoba imali emgwaqeni lapha omunye uyamnika yajikijela esikhwameni, omunye uyanye ufake ezicathulweni, omunye uyamnika uyagoqagoqa afake elendini abophi. So ziyabe ezicwabheni ezincolile. So izanu labomagunji kayi-RDZ lominista uMthuli Ncube bangazi badlala ngengqondo zabantwana baseZimbabwe. Sesidine uqanjelwa amanga osiphatheleni bathunywa ngubani? Ngoba kathesi abakwenzayo babamba abantwana bathiyingutela zangkhona abazaziyo bona.
Ukhuluma ngokuthi osiphatheleni bengaba beyimbilaphi, isilonda kahle kahle singaphi?
Isilonda sise-RBZ ngoba ibhanga lelizwe elikhulu eliyilo elimele libone ukuthi umnotho welizwe uhamba njani, eliyilo kumele ligcine igolide elizakwenza ukuthi liphathise ilizwe uma sezingena edubeni. Akukho konoko. Njalo izimali zonezo ezicwazimula ezithelelayo ziphuma i-RBZ esifuna ubakwazi ukuthi umakhipha ngubani. Yebona ye sibonile ingwalo ezibhaliweyo sokuxotshwa uzibani, kwaxotshwa uzibani i-RBZ, kwabuya ama-newspaper esibonisa ekuthengisa ipikitha yendlu yomunye lo oxotshiweyo. Hayi bo, asidingi imvilaphi. Imvilaphi singaze siyelaphi isilonda kasipholi. Thina sithi labe lisithengise bona lona bona laba ngomathemba sifuna amabrima khomo omathuma ebomathuma ona bakhona apha i-RBZ ankulumeni.
Bona babe-RBZ okhuluma ngabo sibonile kumiswa abanye babo umsebenzi abane kunsukwana esanda kwedlula. Sesingabona yini kusiba lobubelo kundaba zokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho?
Kungaba yimihlola leyo. Umnanga uthe entshontshela umgabi emkhiphi esihlaleni ukuthi abe ngumongameli. Wasitshela lapho wathi ubanika amaviki ayisithupha laba abakhipha imali eyakwamanye amanje ama-US dollar lawo bawahambisa kwamanye amazwe kabayilethe leyo mali. Sonke sashaya umpuluku ukuthi ha sokuzaba lo mehluko. Akula lo yedwa ukuthi uzokufikela namuhla esamzwayo ukuthi wakhipha lezo zimali wahambisa emakoti wasuka lapho wayejela. Akulo yedwa kwathiwa nangonangotshombo nangotshombo mamdobhu utshombo bayamvalela. Kwathiwa ubanje le mali engimamiliyoni anjani anjani wahamba ekoti utshombo wahlala esitoko ejele mbidana bamkhipha. Kwabe kuthiwa bheyi ungaphi namuhla waphelela emoyeni. Sesidiniwe ngamanga lapha bazama ukuthi bapholise izinhliziyo zabantwana baseZimbabwe becabanga ukuthi sebelungisa. Akula nto enjalo. Bafuna ukuthi sike sikhohlwe ngokuthi thina bakithi sithi kabaphume ngamanga. Akula nto ezaphuma. Ukasikwele wabeya lapha kwathiwa nangonangonangonango sebotshiwe sezihayi nawo zaso namaphikithi asibili ebhakiza nkosi. Akakho ngikhaya kathesi ekhomba ngowaphakathi utshombu ngekhaya ukhomba ngowaphakathi. Kathi manje labo oduzababopha laba bamangalisani bona labele babhalile